Abasakhulayo abaningi bathi ibutho leZimbabwe kalisetshenziswa ukuvikela ilizwe kuphela kodwa lingenela kwezombusazwe lokubethusela ikakhulu ngesikhathi befuna ukutshengisela lokukhuluma abakufunayo. Bathi selokho ilizwe lathola uzibuse kwakumele kube le ndlela ezibalulekileyo zokuba ibutho lingangeneli kwezombusazwe. Bathi loba nje isisekelo sombuso welizwe sikubeka kucace ukuba abebutho akumelanga angenele kwezombusazwe, lokhu ayisikho okwenzakalayo eZimbabwe. Umkhokheli webutho leZimbabwe uLieutenant General Anselm Sanyathwe usanda kutshela izakhamuzi enyanga ukuba wonke umuntu kumele asekele ibandla leZANU-PF. Wagcizelela esithi ibutho lizabamba ngamandla abantu eZimbabwe ukuba bavotele iZANU-PF. Abatsha bathi okwethule nguSanyathwe ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 lokunye kuveza ukuba ibutho liyingxenye yebandla leZANU-PF. Osakhulayo uzikhethele Dube uthi kunzima ukuba aqhube umsebenzi webandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change ngoba wesaba ukukhahlanyezwa ngabakuhlangothi lebutho lwabasebenza insitha lokwenzakala eZimbabwe olwe-Intelligence Unit.
Amasotsha akumelanga ukuthi aphathe ngenhlelo ezizezombangazwe ngoba umlando wabo ngokuthi basiprotekte njengelizwe lonke ayikhona ukuthi baphatheke kwezombangazwe. Nxa sebephatheka kwezombangazwe akusuka kube nzima ukuthi ngubani lobani ofuna ukuphatheka kwezombangazwe. Lo constitution isitsho ukuthi sonke silama freedom of choices, ukuthi ungaba le choice ukuthi you assemble laba lalabana kwezombangazwe.
Ibutho liyakuphika ukuba lingenela kwezombusazwe eZimbabwe. Imizamo yokuthola icele labakubutho yehlule ngoba bebengasabeli ingcingo zeStudio 7. Abakubandla leZANU-PF bathi ibutho leZimbabwe likhululekile. Osakhulayo okubandla leli uTed Ncube uthi bathakazelela okwenziwa libutho eZimbabwe.
Ungakhangela izwekazi leZimbabwe, izwekazi elilokuthula, izwekazi elilestability, izwekazi ongeke wazwa izinto zobudlwangudlwangu nje ezifana laboterrorism, into zobudlwangudlwangu ezifana lama-rebel, into zobudlwangudlwangu ezifana labo-gun violence, landline. Konke khonokhu akuzenzi, kwenziwa ukuthi silamabutho ethu asebenza ebusuku lemini ukuthi iZimbabwe ibe lokuthula konke khonokho elakho nami.
Kodwa ingcweti kwezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi kunzima ukwehlukanisa ibutho leZimbabwe lebandla leZANU-PF
labangani. So yikho indlela okwakufunjwa ngayo iZANU leZAPU amasotsha abo la kuthiwa esiyibiza kathi kuthiwa iZimbabwe Defence Forces. So kathesi thesi sithethe uzibuse abadala laba babe-retire ku-army bejoyine bebuyele ephathini yabo, kwakungani nje kuba yi-transition yokuthi umuntu uma usuqede u-army eqhubekele usesikhundleni esiphezulu ku-government noma parastatals. Yindlela amasotsha abambe ngayo i-political economy eZimbabwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebheji likaZulu uyakusekela lokhu esithi ibutho lephula ilungelo loluntu ngoba labulala abantu abayisithupha kusanda kuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2018 lokunye.
Ibutho leli esilalo alisilo ibutho esasilikhangelele especially njengabantu balukhono welizwe. Besikhangelele ibutho eliqakathekisa ilungelo loluntu, ilubutho elihlonipha imbono etshiyeneyo.
Ikomishini eyayihlolisisa ukubulawa kwabantu laba ngomnyaka ka-2018 eHalima Mohlanti Commission yakubeka sobala ukuba ibutho labulala abantu mahlayana. Ukuthi njalo enye ikomishini eyayikhokela ligqwetha umnumzana Simplicius Jiyambakwe eyayihlolisisa umbhuqazwe wegugrawundi okwabulawa abantu eMathebele neNkabazwe yi-5 Brigade abafika 20,000 kukhanya yethulele uhulumende okwesabekayo okwenzakala ezabelweni lezi ezaziphansi kwebandla leZaphu. Inhlolisiso kaJiyambakwe labanye bakhe eyenziwa ngama-1980s lokhu ingakavezelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.